Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 1 Nhlolanja 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zakobulawayo zamukele ngenjabulo uhlelo lokulanda abantu endaweni abakizo ukuze babhalisele ukuvota olwe mobile voter registration. Inkokheli yabezinkonzo zesiKristu ezomanyano weZimbabwe Heads of Christian Denominations ithi bakhathazekile ngomthetho osahlaziywa owe Private Voluntary Organization Amendment Bill. Umsakazo weVoice of America namhlanje ufikise iminyaka engamachumi athokaminwe mbili eyidi wasungulwa umsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zakobulawayo zamukele ngenjabulo uhlelo lokulanda abantu endaweni abakuzo ukuze babhalisele ukuvota. Kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ka 2023 olo mobile voter registration. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Uhlelo oluqhutshwa ngabe commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission olokubhalisela ukuvota luqala namhla elizweni lonke, kodwa alukhangeli ukhetho lukambimbitho. I-commission le ifake indawo eziphosa zifike kunkulungwane ezintathu i-2713 ezokubhalisa amabizo ngenhloso yokuthi uZulu enelise ukufinyelela lula indawo lezi. Umnumzana Effort Ncube ingcwethi kwezombusazwe uthi izeki ibisihlale kakhulu ingakwenzi lokhu khona kuyinto eqakathekileyo.
Kuqakathekile ukuthi ama registration la ukubhalisa ukuvota kwenziwe kuso sonke isikhathi. Izeki ithethe isikhathi eside ingakwenzi lokho, kumele kube into ehlala isenzakala ngoba banenge abantu abafuna ukubhalisela ukuvota kodwa bayaliswela leli thuba. Ngakho ke kumele kusondezwe ebantwini ukubhalisa. Ngiyakhuthaza kabantu ukuthi kabasukume bayebhalisa ngobunengi ukuze ilungelo labo lokuvota lingavimbeleki.
Umnumzana Meluleki Mloyi isakhamuzi sakobulawayo uthi inengi labantu abafinyeleli lapho okubhaliswa khona.
Aleli linyathele lihle kakhulu ngoba siyabona ukuthi isikhathi esiningi abantu abafinyeleli ngoba lapho okubhaliswa khona ukuthi abantu bebengabavotayo kuvele kuseceleni akufikeki. Lesikufisayo nje ukuthi lapha abakwenzayo kungabi lalokho okokuqala ukuthi umuntu uyabibisele emuva landlani, kodwa kufanele labe registrar labo bengenele bebona ukuthi wonke umuntu uyathola isithupha kungakhathelekile ukuthi uvela ngaphi. Nxa kungolahlileyo babona ukuthi bayafinyelela lawo ebantwini bebanikeze labo lokho abakufunayo ukuthi bebhalise ukuvota.
Umnumzana Greta Sibanda umhlali wakobulawayo uthi kuqakathekile ukuthi abantu basuke bayebhalisa ukuze idolobho lakobulawayo lingagcini liphiwa iziqindi ama constituencies ezinlutshwane.
Lithuba elihle okumele abantu bakobulawayo balithathe babhalise ngobuningi babo. Ukubhalisa kwabo kuzenza ukuthi benelise ukuvotela abantu babo ababafunayo njalo abazabasebenzela. Lokhu kuzenza ukuthi kungadliwa ama-constituencies emzini wakobulawayo, okungagcina kusenza ukuthi ubulawayo angaphiwa imali eneleyo ukuthi khona ubulawayo athuthu.
Unkosikazi Joyce Ziba isakhamuzi senkulumane uthi kuhle ukulanda abantu endaweni zabo ikakhulu ontanga ngoba balobuvila bokuhamba.
Lokhu kulicebo elihle ngoba ontanga balobuvila bokuhamba kesiyabhalisa ngezizathu zabo ezithiyeneyo. Okukhona okumele bakunanzelele ikakhulu kubontanga ukuthi kumele babalande lapha abathanda khona, njengokuthi emagrosa lapha bayabenathela khona bayabhalisa ngokuningi bekhuthazana.
Inani labantu elizabhalisa yilo elizatsho ukuba isigaba ngasinye ngasinye siza kuba leziqinti ezingaki okuzaqhutshelwa kizo ukhetho. Nxa kukhangelwe abantu ababebhalisile kulungiselelwa ukhetho olwadlulayo, izabelo zeMatabeleland ezigoqela iBulawayo, iMatabeleland North kanye leMatabeleland South zilabantu abalutshwana ababhalisayo ukuvota. Uhlelo lolu lokubhalisa luzenziwa ngamahlandla amabili. Ihlandla lokuqala eliqale namuhla lizagqitshwa ekupheleni kukaNhlolanja, kuthi elesibili lizaqala mhla zilitshumi ukunyanga kaMabasa luze luyephela ekugcineni kwenyanga leyo. Uhlelo lolu lokubhalisa amabizo alusoke lukhangele ukhetho olukhona kunyanga ezayo ekaMbimbitho, ngoba ukubhalisa okwakukhangelane lokhetho lolu soluvaliwe. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inkokheli yabezinkonzo zesiKristu ezibumba umanyano oweZimbabwe Heads of Christian Denominations ithi ikhathazekile ngokunye kokumunyethwe ngumthetho osahlaziywa wokulawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo we-Private Voluntary Organizations Amendment Bill, isithi basiswa ukuba ngumthetho ngoba lumthetho uzaphazamisa umsebenzi wabo ikakhulu kwezempilakahle, ezemfundo labasebenza bephansi kwama-trust. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Encwadini elotshwe yasayinwa yinkokheli yenhlanganiso ezingamalunga ezhocd ebunjwa ngabe Evangelical Fellowship of Zimbabwe, Zimbabwe Catholic Bishops Conference, Zimbabwe Council of Churches, Le Union for Development of Apostolic Zionist Church in Zimbabwe, bathi bakhathazwa ukuthi lumthetho uzophazamisa imisebenzi eqondane lokusiza abaswelayo, njengoba abanye balabo ababatholisa usizo lwemali bengaba kwamanye amazwe. Umnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association NACORA uthi uyazwisisa inkinga ezilakho ukubhekana labalezi nhlanganiso.
Lokho kuthiwa ngababandla ezokukholwa kuliqiniso ukuthi lanxa kudingeka umthetho ozavimbela ukuthi kungabe le money laundering, ukuthwala kwezimali ezijontshiwe ezisuke kuleli izwe ziye kwelinye kumbe kuncediswa abantu abagangileyo, kakufanelanga ukuthi lowo mthetho uvimbele ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo lamabandla ezokukholwa, ngokuba kokubili lokho kuyancedisa kakhulu empilweni yabantu, kuletha intuthuko elizweni, kwakha izikolo, kwakha izibhedlela, kuncedisa impilo yabantu ukuthi nxa ungasusa amabandla ezokukholwa ususe le nhlanganiso ezizimeleyo, intuthuko ngeke kube khona elizweni. Kodwa lo mthetho ungaba ngumthetho uza kuvimbela konke lokho, ngokuba kazisoze zikwazi ukusebenza lezo nhlanganiso, ngokunjalo intuthuko lenhlalakahle kayisoze ibe khona ebantwini.
Okusekelwe ngumnumzana Collins Ncube waseHarare.
Vumelana laba amabandla kakhulu ngoba iPVO Act ngokwayo incindezela isekta esingathi khona ngama non-governmental organizations kusibalisela lama church abaphilisa abantu abaningi. Abantu abaningi basebenza kuma NGO nala, abanye basebenza kuema church khona lapha emabandleni bethola ama donations from outside the country, kusho ukuthi kuzaba nzima kakhulu ngoba abantu abaningi sebenza swele imisebenzi.
Uncube ulandisa njalo ngezinye zengozi uhulumende alakho ukubhekana lazo angazinanzeleliyo okwamanje ekijimisa ukukhangela ukulwisana labenhlanganiso azithi zisebenzisana labamabandla ezombusazwe aphikisayo emizameni langenjongo yokumkhupha esihlalweni.
Ama-facilities amaningi ade sincediswa ngama-international organizations, kungaba ku-health, kungaba ku-education, kuzamiswa konke khona lokhu, kuzaba lobunzima kakhulu ngoba uhulumende wethu akala esithi i-capacity ukuthi asebenze eyedwa encedisa abantu beZimbabwe. So kuzaba lobunzima kakhulu nxa kuyukuthi yona le PVO Act izaba semthethweni, njalo kuzaba nzima ukuthi lalabo abafisa ukuncedisa izalwane zeZimbabwe ngendlela ezitshiyeneyo baphathise.
Mhla ka 31 Ncwabakazi 2021 abequla labaphathi ntambo lavumelana ukubunjwa kwaleli bhili le Private Voluntary Organizations 2021 elijonge ukuthatha indawo yomthetho owavele ukhona owe Private Voluntary Organization Act chapter 17.05 letulwa ku Zimbabwe Government Notices Gazette mhla ka 5 lwezi nyakenye. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingu Mavis Gama.
Abezempila kahle babika ukuba isilinganiso sokuthelelwana kwe-COVID-19 elizweni lokhu sisehla ngoba ngokuphetha kosuku lwayizolo abahloliweyo kulabantu abangamakhulu aphezulu kwamabili 206 abatholakale belegciwane leli labulala oyedwa. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela i-COVID-19 sebesedlula izigidi ezine 4.3 million kuthi asebehlatshwe amabili sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3.3 million. Kulaba zinkulungwane ezedlula amachumi amahlanu 56,458 asebehlatshwe ijekiseni yesithathu. Umsakazo we-Voice of America namhlanje ufikise iminyaka engamachumi athoba minwembili eyidi lokho wasungula umsebenzi ngomnyaka ka-1942. I-Voice of America ilalelwa ngabantu abedlula izigidi ezingamakhulu edlula amathathu 311 million ngeviki emazweni womhlaba jikelele. Isakaza ngendimi eziphose zifike ezingamachumi amahlanu 47 emazweni aphose afike ikhulu okugoqela iZimbabwe lapho eyaziwa ngokuthi iStudio 7. Inhlelo lezindaba zeVoice of America zisakazwa kumagagasi agoqela awe-shortwave, medium wave eZimbabwe kuthi kwamanye amazwe kufrequency modulation loba FM kumaradio. Ezinye indaba ziphuma ezinkundleni zebulenjini labo makhale khukhwini kumabona kude kuFacebook lezinye inkundla emhlabeni jikelele. Namba abanye abalaleli beStudio 7 befakaza ngokuthi bawona njani umsakazo weVOA.
Sithi amachono emsakazweni weStudio 7 umsakazo wabantu. Igama lami nguFideli, ngiphuma eLower Gwelo. Ngithanda ukudlulisa ukubonga okukhulu kakhulu kuStudio 7 esisakazela indaba qho ngesikhathi esikhethekileyo njalo kabili esukwini. Indaba sizithola zisachisa zisaphekwa. Sithanda ukudlulisa ukubonga sithi thina ayiqhubekele phambili ngomsakazo ozimeleyo, umsakazo ongalanketha bechabi, umsakazo wabantu, umsakazo kaZulu. Sibese sithanda ukucela ukuba iStudio 7 isandisele ezinye izilimi. Yena mayinga siphekela nje isitonga sike sizwe na sitonga sibalwa lapho ngoba silawo amatonga emaningi lapha ku Studio 7 singajabula kakhulu. Ayihlali njalo, izimele, ingavumi ukukolonizwa njengalamanye ama radio station asiyakholonayizwayo. Siyabonga.
Labo ngabanye abalaleli beStudio 7 bekhuluma ngokufikisa kwe-VOA iminyaka engamachumi athoba minembili eyidi isakaza. Live talk lamhlanje kuhlelo The Connection sikhangela kwenziwa ngabasakhulayo baseZimbabwe uzinikela phansi kwesimo se-COVID-19. Ikhomishini yezokhetho iZEC ithi imali ezasetshenziswa ukuqhuba ukhetho lwama-by elections oluzenziwa ngenyanga kaMbimbitho luzadinga imali engamadola angamabhiliyoni afika phose amane $3.7 billion. Kuthi uhlelo lokubhalisela ukuvota lona lubize amanye futhi amabhiliyoni afika phose amahlanu $4.5 billion. Ocubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi uthi lanxa imali ezasetshenziswa iningi kakhulu kumele kunanzelelwe ukuthi uhulumende nguye owayelokhu emadolonzima ukuthi kuqutshwe ukhetho, njalo imali iyabe ingadlaliswanga.
Siyananzelela ukuthi ukhetho lolu esilukhangeleleyo olwama-by election olubuya kulinyanga ezayo kaMarch lulukhetho oluzabiza sibili imali enkulu, ngoba siyeza ukuthi imali engange-$8 billion kufanele isebenze kulolu khetho. Kodwa ke sinanzelela njalo ukuthi kulilungelo labantu ukuthi abantu bazikhethele umuntu abamfunayo bamela, kungaba sepharlamente kungaba kulocal authority. Ngokunjalo ke sinanzelela ukuthi ama-by election lawa alandezene ezindawo ama-ward lama-constituents okulala abantu abaphuma ngendlela ezijeneyo, abaningi abantu ababizwa ngamaphathi abo, abanye basichiya. Siyakunanzelela khonoko eqinisweni ukuthi ukhetho lolu ngalenziwa kudala emuva le, kodwa uhulumende wayelokhu ecatsha ngomunwe ekhala ngokuthi hayi ngenxa ye-COVID-19 restrictions akweneliseki. Yebo kambe ngiyakunanzela ukuthi imali sibili izasebenza, kodwa ambondi imali esingathi idlalisiwe, ngoba abantu balelungelo ukuthi bamelwe ngumuntu abamkhethileyo. Imali kufanele isebenze ukwenzela ukuthi abantu bazikhethele lowo muntu. Ngoba singananzelela, siyakunanzela kuliqiniso ukuthi hayi next year kulokhetho, kodwa nalinyanga eziseleyo eziphezu komnyaka kancane abantu abadinga umelo, ngoba nxa ungela mmeli i-development ayikho, indawo ayithuthuki. Njalo nxa ungela mmeli bonabo bantu baleso sigaba abangela mmeli sebekhutshiwe ukubana benza izinqumo esiyi-decision making. So ngokunjalo lanxa imali izahamba, kodwa thina sithi mina ngokunanzelela kwami ukuthi hayi ukhetho aluqhubelele phambili, bese sicela labantu ukuthi hayi abantu asihambeni siyezikhethela umuntu esimfunayo.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba kutshera uthi imali ikhanya iningi, kodwa nxa ungakhangela isisindo sedola leZimbabwe ivele inlutshwana kakhulu.
Udubo esilalo ukuthi iZimbabwean dollar ngokwalo i-currency kathesi engasi-stable, i-currency elama rates amabili, i-currency ongathi ayithengiseki MCN lapho kulamanye ama-currency. So nxa sibona 8 billion sibona njengani yimali eningi kakhulu, kodwa ungakhangelisisa uzabona ukuthi ngo-2023 siya kuma-elections awa 2023 khanya njengani iZEC izafuna enye imali, ngoba 8 billion iyabe isiphelile. Ngokuhamba kweZimbabwean dollar kathesi bona njengani 8 billion izabanilutshwane kakhulu ikakhulu nxa kuyukuthi imali leyo kumele isifikise kuma-elections a 2023.
Ocubungula izombusazwe umnumzana Nhlanhla Moses Ncube webandla le-Freedom Alliance uthi imali le ngabe isetshenziswe ukwakha, hathi ukucithwa kukhetho oluzasebenza okomnyaka owodwa nje kuphela.
Babagande, i-8 billion nxa ifakelwa ukhetho lolama-by elections yimali esabekayo kakhulu, le yimali esabekayo kakhulu edlaliswayo ebingenza okunengi kakhulu okungasiza uZulu. Izibhedlela zifile, imigwaqo ayikho, ezemfundo zifile, amadamu izibhorane abalazo abantu bakithi, umnotho welizwe ubolile. Umuntu abesethatha imali enganga le kuthiwa ngeyokhetho. Ukhetho lolu siyazi ukuthi vele lwenzelwa ukuthi kuzanywa ukuthi kuthiwe iZimbabwe ikhulule ile democracy ngokwenza inketho zona lezi, njalo kuzanya ukuthi kulungiswe izimali ukuthi kube labantu abazahola. Abaningi bakhala ngokuthi bayehola eParliament. So kuyinto mina engiyibona ingalancedo, kungamandlwane vele konke lokhu ke okwenziwayo. Into okumele yenziwe ukuthi njengoba u-2023 ekusasa nje eseduzane khona kuzafakwa ezinye imali, indaba uhulumeni ende ethanda ama elections kodwa ama elections akho ningaso zakhulule uzenza ngathi uyawathanda ama elections befuna nje ukuthi bathi entrench power kubo so ke sina njenge Freedom Alliance sikubona nje kungamadlwane kuyinto etshengisa ukuswela imicabango ukuthuthukisa umnotho welizwe abaselawo amacebo okuthuthukisa umnotho welizwe sokumele kuhlalwe abantu beku voting mode instead ukuthi khona bagcwalise izithembiso abazenzayo ekhethweni lwadlulayo so ke sikubona nje kuyinto engalasizo oluyangaphi
ezinye ingcwethi kwezomnotho zithi imali ezasetshenziswa ukuqhuba ukhetho elizweni ikhanya iningi kakhulu nxa kuqathaniswa lomsebenzi ozenziwa Aba kubhizimusi yokuthwala impahla besuka kwele South Africa besiya eZimbabwe besedlula kwele Botswana sebethwaliswe nzima yizikliwi ezibantshontshela impahla kanye lemali. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo seHaveron kwele Botswana.
Esinye isiphathamandla samapholisa kule Botswana umzana Paul Ogetsang uthi bacumula amacala ambalwa adalwe ikakhulu ngesikhathi sekhefu lekhisimusi uDomala eChabaneng babanjwa ngesikhathi besithi baphumula eceleni komgwaqo uOgetsang uthi isikliwi ezibamba umalaichas thutsha ezingananzelwe egangeni uthi njalo bathatha impahla etsheneyo kanye lemali eyabe iphathiswe omalaicha okwakhathisi uOgetsang uthi abakabambi umuntu phezu kwezahlakalo lezi njalo amacala amaningi akuqala abachayele ababe besuka eSouth Africa besi ya eZimbabwe omunye weZimbabwe osebenzisa usizo lwabomalayitha umnumzana Ntokozo Thebe uthi ngaba amabhizimusi la abhaliswa kusemthethweni ukuze kwenze ukuthi bazivikele kube lula
as a safety for obomalayitha ngoba babethwele izinto ezivalwe phulu kakhulu ezabantu abaningi nxa kuyikuthi ngaba amakampani lawa ayavunyelwa ukuthi aregister then bebe sebevunyelwa uthi babele something ebavikela like ama firearms but e under i registration ukwenzela ukuthi labo bengagcina sebehamba beganga ngawo
uthebe uthi uma abantu sebeqalisile ukuthathela imali yempahla bazaqhubeka bekwenza ngoba sibesazi ukuthi bathwele imali enengi
nxa vele sebeqala abantu labo kwenza into efana naleyi bazavele baphinde futhi bayenze bazabamba futhi abantu ngoba sokuyinjwayelwa nje kulabantu abangafuni ukuzisebenzela abafuna ukuphila ngendlela ezokuhluthunela abantu inotho yabo okuyinto errong
umnumzana Pekas Ndlovu ukubhizimusi yokuthwala impahla phakathi kweBotswana leZimbabwe uNdlovu uthi kuyadanisa ngoba abachayeli bekade besazi ukuthi eBotswana lilizwe elilokuthula
uyabona le ndaba le yabo malayisha berojwa beyayijekwa bethathelwa izimali bethathelwa iy'mpahla zabantu eBotswana izwisa ubuhlungu kakhulu ngoba kunjenje amatraki ethu esuka eSouth Africa ukuze abhode eBotswana eBotswana is a very peaceful country and the corruption is very less so bekusisiza kakhulu ukuthi abhode ngaphi eBotswana ebese siyathutshela eZimbabwe ngoba ngapha eBedbridge lapha kunzima kakhulu iBedbridge siyazi ihlala igcwele ende kudluleka nzima even le loku hijackwa lapha ama chances akho na be very high so bese sizishuzela nje ukuthi ama trakito aboarding ngapi ngaseBotswana
uNdlovu uthi wakhathesena osemisile ibhizimisi yakhe ngenxa yendaba yokwesaba okwenzakalayo
mina okwamanje nje sengimisile ukuthi ama truck ame ehamba semisile lowo msebenzi wokulayitha kancane ngoba kathesi sikhuluma nje abafana betsholojo barojiwe khonapho eBotswana and usuku sizibuza ukuthi kambe labo abantu abarobhayo ngabaTswana kumbe ngabantu ababalandela besuka South Africa but no ayinto yakhona isibhahile kakhulu ibuyisele emuva and bayakwazi ukuthi akusimpahla kuphela laphana abantu laba ama-drivers mabehamba lapha basuka bethwela imali eningi yokuyadeclare border
Abantu abaningi abangaphandle kwelizwe besemazweni aseduze afana leBotswana leSouth Africa basebenzisa umalayitha ukuthumela impahla lemali ekhaya. Iningi lithanda umsebenzi wabomalayitha ngoba bafikisa impahla eminyango kungafanele amabhasi okumele abantu baye kuma ezilindweni. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
wezemidlalo inhlanganiso ebona ngokuqutshwa komdlalo wenguqu elizweni eZimbabwe Football Association iZIFA ibikwa isimise ezinye inkokheli zomdlalo wenguqu elizweni ukuphatheka emdlalweni wenguqu zisetheswa icala lokubangela ingxabangxoza emdlalweni lo. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Awusuphenduke waba yinsindaba ephenduli umbango wokukhokhela umdlalo wenguqu elizweni laseZimbabwe njengoba inkokheli yenhlanganiso elawula umdlalo wenguqu kuleli eZimbabwe Football Association isithethe inyathelo lokuxotsha labo abaqoqe umhlangano obekumele ube khona ngempela viki edlulileyo kodwa wasudluliselwa phambili ngemva kokungenela kwenhlanganiso yeFIFA, iFederation of International Football Association. Umnikazi weqembu labasakhulayo elidlala lisedolobheni lakobulawayo ele Golden White uKotsonare uthi uxa bana ukukhona emidlalweni webhola uzaphazamisa kakhulu ingqubela phambili yomdlalo kweZimbabwe.
Ingxabangxoza yonke le ingxabano le phakathi eZifa isisike yasibulala umdlalo webhola. Indawo ezinjalo indlovu ezimbili zingahlangana kufa utshani. Okutsho ukuthi ngezinye indlela akusela bhola elizadlala kuhle ngoba isingenile konke laphakathi kweground. Owuthi abaqeqeshi nabo abanye bakhona sizifica abanye bekwelinye iqembu abanye bekwelinye iqembu.
Ababikwa sebemiswe ukuphatheka kwezomdlalo wenguqu ngababalisa isiphathamandla senhlanganiso yePremier Soccer League uKenny Ndebele. Isikhulumeli senhlanganiso yeZifa uXolisani Gwesela, imanager yeqembu labesilisa elimela ilizwe uWellington Mpandare, abagcina isihlalo bamaqembu amakhulu elizweni uJohn Fatsibanda weqembu leHighlanders loIsaiah Mfuruta weqembu leDynamos kanye lamakhansila angamashumi amabili lesikhombisa aphatheke kumizamo yokuqhuba umhlangano Extraordinary General Meeting. Intatheli izindaba ezemidlalo uNesh Mgogwera uthi kuyamangalisa ukuba ukumiswa kwabantu ukuphatheka emdlalweni wenguqu sekuyinto yamihla yonke nje.
Kusuka kumangalise ngenxa yokuthi bona abasuspend abanye labo basuspendwa ngenxa yezizathu ezithize ezimgceke. Ngokubona kwami kukhanya kuledlelo elihle kuZifa and abeZifa abavele bekhona abafuna ukuphuma. Lokhu ngokubona kwami ingabantu abalithwani nje abafuna ukuthi bebambisizwe sonke santando.
Amalunga ebhodi yeZifa ukukhanya ethwele igunya ekutheni inhlanganiso yeFIFA ilaye ukuba amakhansila befuna ukuqhuba umhlangano wokulungisisa ukuhluphayo ebholeni laseZimbabwe adedele yona ibhodi kube yiyo ekhokhela lolo hlelo okumele liqhutshwe kungake dlule mhlazi mtathu kunyaka kamabasa. Yona ibhodi yeZifa ekhokhelwa nguFelton Kamambo layo nyakenye imiswe umsebenzi inhlanganiso elawula ezemidlalo elizweni jikelele eSport and Recreation Commission. Njalo izisebenzi zeZifa yizo ebeziqhuba umsebenzi zikhokhelwa nguGwesela. Inhlanganiso ye sarasi imise ibhodi yeZifa iyethesa umlando wokwehluleka ukuqhuba ngemfanelo womdlalo wenguqu okugoqela ukungavikeli onompembe besifazane ekuhlukumezweni izinkokheli kanye lokungaphathi kuhle imali. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Izakhamizi zakobulawayo zamukele ngenjabulo uhlelo lokulanda abantu endaweni abakuzo ukuze babhalisele ukuvota olwe-mobile voter registration. Inkokheli yabezinkonzo zesiKristu eyomanyano weZimbabwe Heads of Christ Denominations ithi ikhathazekile ngomthetho osahlaziwa we-Private Voluntary Organizations Amendment Bill. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past six kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.